siyabonga Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 14 kuNhlolanja 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokudlwengula olwe-rape olwetheswa owayengumcebisi kusibalukhulu webhanga le-Reserve Bank, uMnumzana Munyaradzi Kereke, luqhubekela phambili luthethwa imthethwandaba yeHarare kuyona le iviki. Iningi lizibuza ukuthi kambe akunzima na ukuthonisa icala elinjengaleli eselele minyaka elithumi. Ingxabangxoza ibikwa iqhubekela phambili kubandla leZANU-PF phakathi kwababengabalweli bempi yenkululeko kulandela ukuxotshwa komgcini sihlalo walolu gatsha uMnumzana Chris Mutswangwa ngolwesihlanu olwedluleyo. Iningi lithi alizikhathazi ngokuthi lamuhla lilanga lezithandani ele-Valentine's Day ngoba liselela imuli ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Udaba lokudlwengula olwe-rape olwetheswa owayengumcebisi kasibalukhulu webhanga le-Reserve Bank, uMnumzana Munyaradzi Kereke, luqhubeka luthethwa emthethwandaba eHarare kuyona le iviki. Iningi lizibuza ukuthi kambe akunzima na ukuthonisa icala elinjengaleli eselele iminyaka elithumi. UKereke wetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe owayele minyaka elithumi lanye 11 lokumphumputha ngokungekho emthethweni. Omunye njalo umzukulu owayele minyaka elithumi lanhlanu, i-15, ubikwa wethusela ababili laba ngombhobho. Kodwa yena uKereke uyalilandula leli cala isithi umbhobho lo okuthiwa wasetshenziswa wayesewubizisele kudala ngesikhathi kuthiwa wawusebenzisa ukwenza leli cala. Kodwa okhokhela ugatsha lwe-security kubhanga le-reserve, uMnumzana Gresham Muradzikwa, uthi walandwa ngesinye isiphathamandla sebhanga leli uMnumzana Mirirai Chiremba owathi alobe amalanga angayisiwo akhomba ukuthi wawuletha umbhobholo kodwa wala. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezemthetho uMnumzana Kucaca Phulu.
Icala elinjalo liyatholiseka ngoba icala kuthiwa kalibone. So okutho ukuthi nxa abafakazi bekhona besakhumbula ukuthi kwahamba njani kuyenzakala ukuthi icala elinjalo litholisiswe. Kodwa uzananzela ukuthi nxa usufika ecourt kungenzakala futhi abafakazi abasakhumbula ukuthi kwahamba njani, kube nzima ukuthi umthutshisi indaba yakhe ayikhiphe obala ukuthi kwahamba ayikhiphele egcekeni ukuthi kwahamba njani, ngoba ungakhohlwa ukuthi umlando ukumthutshisa ukuthi atshengisele ukuthi umuntu lo obotshiwe umunye olecala lwana kala mlando ukuthi atshengise ukuthi kala cala. So umthutshisi indaba enjalo iyabe isinzima sekusiya ngokuthi abafakazi bakhona uhamba njani. Okunye okukhona lo obotshiweyo angazivikela ngokuthi ngokutshela udaba lwakhe luye e-constitutional court, ngoba emthethweni indaba ingaphuza kakhulu ukungena. Kukhona ukuthi i-court ithole ukuthi amalungelo akhe asephule laye, ngoba indaba kumele ithutshiswe masinyane. Sekukhangelwa ukuthi i-delay yakhona inganani, ukuphuza kwakhona ngokwesikhathi eside, ngokwesikhathi esifitshane, lezi zathu zakhona. Kukhangelelwe ukuthi indaba e-complicated yini okungathiwa ingaphuza for 10 years.
Kodwa nxa sikhangele yona le indaba esegudwini ekaMnumzana Kereke, sizwa kuthiwa umthutshisi omkhulu u-attorney general nguye owayesala ukuthi kakuthoniswe. So labo bengasebenzisa yini omamangala ukuthi iphuziswe ikhonoko?
Angiboni ngani kuya kungasoze zakho esiqinileyo zimo lesi. Kodwa-ke sekusiya ngokuthi izindaba lezi sekusiya ngokuthi i-constitutional court yona izabona njani. Kodwa nxa bengasebenzisa izizathu esinjalo, hhayi kayisiso zizathu esiqinileyo, ngenxa yokuthi nalo elithi ubesala ukuthi ayithonisise nguye phela umthutshisi omkhulu okungeyo thutshisa izindaba zelizwe. So nxa enze njalo uyabe evule amalungelo akhe nalo uKereke ngaleyo ndlela.
UMnumzana Kucaca Phulu, ingcwethi ecubungula ezemithetho, ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Ingxabangxoza ibikwa iqhubekela phambili kubandla leZANU-PF phakathi kwababengabalweli bempi yenkululeko kulandela ukuxotshwa komgcini sihlalo walolu gatsha uMnumzana Chris Mutswangwa ngolwesihlanu olwedluleyo. Icele logatsha lolu eliphikisana loMnumzana Mutswangwa lazise ngokuxotshwa kwakhe kanye lonkosikazi wakhe. Labanye besetheswa icala lokungahloniphi uMongameli Mugabe kanye lokubangela ukudonselana kubandla lezano PF. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani mina bekuvele kukhanya ukuthi kuzaba impumela yalokho enjalo ezenzo zakhe umgcini sihlalo umthwangwa ngoba phela udibobo lukhona lokuthi ungaphuma usithi ebantwini mina ngithethe isizibanyabanyana kodwa ngikhuluma njengomkhokheli webandleli nje ukhuluma usiyale eceleni kunzima kakhulu ukuthi bonke abantu abalandela lelo bandla kumbe leyo nhlanganiso batholakale bevumelana lawe ekuthini hayi kufanele unjalo ule mvumo yokuthi uthethisane labanye ubatshele ukuthi kunye kunye ngabe umthwangwa obephume wathi yena labanye bakhabalutshwane kumbe abangaki bathi hatsho ukuthi azwakale sithi hayi inhlanganiso yonke eyamovethile ivumelana necele lakhe ngibone ngani mina siqala kwezombusazwe njalo le ndlela engenziwa yobukhokheli ukuthi ubukhokheli bakhiwa njani bekuvele kuliphutha elikhulu njalo bekuvele kumele sokumele lokhu ukuthi kukhanyeke sokusiba lokungazwisisani njalo lokuqhamuka phakathi kwenhlanganiso yamahovethi.
Unangakwa yena ubona eluphatha njani lolu daba?
Ngibona ngani mnangagwa mina kusukela sokulesikhathi eside kakhulu kukhanya ngani ezepolitiki njalo ezombusazwe lobukhokheli u-vice president ngani gakakhuli kangako ngoba phela ezombusazwe zenziwa ngokuthi wehlukanisa abantu ulwisanisa abantu njalo wena uthemba ukuthi hayi lwana ubani ngiyazi ukuthi ngingamuthi ngizama ukuthi zenezo ezokuphathelana ubhulo isikhathi sonke kwezepolitiki ziyahlupha nxa ungakabi nguwe umbusi ungakabi nguwe osemandleni ngibona ngani indaba leyi nxa ehlakaniphile izamfundisa ukuthi zakuliwa njalo kwezombusazi kwakuliwa egcekeni umuntu utshayinja efihlumphini hathi ukuthi nje ayisukele abantu bekhangele.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye eseNgilandi. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 12080 laku 15775 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesilijike kancinyane ezandleni zikantungameli inkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli inkomo. Namhlanje ngisemalahleni eWange lapho engixoxa khona lo mnumzana Fidelis Chima onhlanganiso yeWange Residents Association. Ngiyakwamukela kuhlelo Chima.
Ngiyabonga.
Baphila njani ontanga beWange khona ngapha?
Umsebenzi eWange uhlupha abasebenzayo njengeWange Colliery Company bale more than 36 months bengaholi. Abanye basebenza kuma-mining company bahola imali ezilutshwane khonapho basebenza kuma-conditions a-very toxic. Impilo yakhona ayinanga ukuwani.
IWange Colliery yinkampani ebidumile eminyakeni edluleyo iqhatsha abantu abaningi kakhulu besebenza khonapho besidla besutha lemuli. Kuyini osokwatshintshayo?
Iproblem esekhona ukuthi kwayenzakala i-corruption eningi ekampanini nayo ihulumende iyangenela yenza ama-decisions a-affecta i-production ye-company ngingakhangela kwathenga omunye umtshina omutsha umtshina wakhona wakhanya ngani ngo-FX just i-days back sasibukele i-news ku-ZBC kukhanya ngani i-management bayalwa bodwa khonoko kuaffecta ikampani yewangi.
Akula yini ezinye inhlelo ontanga abazenzayo ukuphandela imuli zabo ukuziphandela khona ngapha?
Impilo yahlupha, but engakutsho ukuthi ontanga sebe yezizinto ezingalunganga, sebenapitswala ukuza kula msebenzi, abasebenzayo abaholi bahlala isikhathi eside kungela holo, abanye be-resented i-prostitution, abanye be-resented i-poaching. Impilo yakhona sinzima sibili ngakho yona.
Uyatsho ukubana abanye sebetshona benathi utshwala ngenxa yokuswela imisebenzi, babuthenga ngani utshwala lobo nxa bengasebenzi?
Okwenzakalayo ukuthi abanye njengoba sebetshontsha, abanye bayenza ipothi, abanye bazecela abantu abele mali ukuthi imali yabivela ngathi, akula muntu owaziyo, but ngabantu abenathi amasisi ebaningi kuthiwa ngama-hot staff okuthiphileyo okuthengisa illegali akuyenza dola, yikho abasebekunata kwizeyizewane.
Abathengisa imizimba laba bathengisela obani njengoba abantu bonke bekhanya besadalala nje njengokutsho kwakho njani?
Kulama-truck drivers ababuyayo ngapha, of course akhona ama-few companies abhadalayo sazihamba khona yelanda abantu bona lapho. Abanye nje abebedlula abanye bathageta.
UZulu weWange yena umi njani ezindlini lapha? Yini phela abamela izakhamizi abeWange Residents Association?
Hayi, izinto azimanga kuhle, azimanga kuhle sibili. Sikhaya ngani ezindlini, akusela kuzwanana, akusela kuthembana, but at the same as an organization thina sikhuthaza ontanga ukuthi benze ama-self-help projects, labo mama labo benze ama-self-help projects bethiyane lezinto lezi ezibaphambanisayo.
Yiziphi inhlelo zentuthuko ongaxwayisa ontanga ukubana baziqalise?
Bakwazi ukugcina inkukhu, ama-layers, ama-broilers, bakwazi ukuthi benza i-cross-border trade, bakwazi ukuthengisa izinto, ama-tomatoes zendini yona leyo. Ziningi izinto abangaziyenza ukwenzela ukuthi bengayenzi ubusela. Siyakwazi ukuthi izinto azimanga kuhle, but siyacela ukuthi ontanga yenze ama-self-help project. Siyacela naye i-workers committee yeWange Colliery ukuthi consulte widely ama-problems a-affecta ama-workers, ukuyenzela ukuthi bebuye ne-solution eyodwa ama-workers awewane.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Mnumzana Chima. Siyabonga kakhulu.
Hayi, ngiyabonga ntina.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeWange Residents Association umnumzana Fidelis Chima. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lila.
Siyibonge uNtungameli Nkomo weStudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Lamuhla lilanga lezithandani ele Valentine's Day elinanzwa ngabantu abaningi emhlabeni jikelele, lapho abathandanayo abavame ukunikezana izipho ezijiyeneyo betshengiselana uthando lwabo. Izipho lezi kuvame ukuthi kube ngamaluba, incwadi zama-Valentine cards, izembatho ezijiyeneyo lokunye okuninginingi okuyabe kungumbala omhlophe lobomvu. Kodwa iningi eZimbabwe lithi kulendlala eyisabekayo elizweni, njalo alizikhathazi ngaleli langa ngoba okuqakathekileyo yikuthola ukudla, ukubhadalela abantwana imali yama-school fees esikolo, lokunye okuninginingi. Ngesiliqhunisele umculo wezothando othi Sondela ovela kuRingo Madlingozi kulabo abananza usuku lwalamhla olwezithandani olwe-Valentine's Day.
Yeah, yeah, I'm dead, why, yeah, yeah. bambi sandla sami
ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo udaba lokudlwengulwa olwetheswa owayengumcebisi kasibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana Munyaratsi Kereke luqhubeka luthethwa emthethwandaba eHarare kuyona le iviki iningi lizibuza ukuthi kambe akunzima na ukuthonisa icala elinjengaleli eselile minyaka elithumi ingxabangxoza ibikwa iqhubekela phambili kubandla lezanu-PF phakathi kwababengabalweli bempi yenkululeko kulandela ukuxotshwa komgcinisihlalo walolu gatsha umnumzana Chris Mthwangwa ngolwesihlanu olodlileyo silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.